Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi asale ebambeni ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe njalo kulede izondano phakathi kwabo. Embikweni wobukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uzulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With election comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilize ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kakumelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho nozulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu leUnity Day kusasa. Ibandla leMDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uzulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ePhalamende.
Thina njenge-MDC silesifiso esikhulu ukuthini amaZimbabwe wonke lapha ekhaya nakudiaspora basebenze ndawonye babe mulinye, ngoba ukubambana kuletha intuthuko, kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho-ke siyabe sifisa sibili ukuthini ilanga lele le-Unity Day libe lilanga lokuthi amaZimbabwe aqhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali ilanga leli ivela kuzaphu le-PF zaphu lezanu-PF, yikho okudabuka khona ilanga leli. 30 years later sesikhuluma nge-unity yamaZimbabwe wonke, kungenandaba ukuthi ngabezaphu kumbe ngabezanu, kungalandaba lokuthi abe-MDC kabezanu. So siyabe sifisa ukuthini sisebenze ndawonye, kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthini u-ED uqeda umnyaka wonke sibhula neyabantu be-MDC. So kalalungelo lokuthini aqale sikukhuluma nge-unity, kalalungelo lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke harasi MDC. So thina siyabe sifisa ukuthini maye funa ukuthi abe united nabantu, kumele asebenzelane nawo ndawonye kulokubalisa. And siqeda umnyaka wonke
uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene, abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo, uthini ngalokho?
Akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe. Isitha yithi sodwa, silwa sisodwa lapha ekhaya. So thina njenge-MDC sithi yena ubaba yena ma-EDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle le-MDC kulokuthi atshone esilwa layo. So yena kumele azi ukuthi isitha esikhulu yikuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe. Lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yenza iZimbabwe ibiyele emuva. Okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okuyisenza sibiyele emuva. So umlayezo omkhulu nge-Unity Day for ED ukuthini, thina njenge-MDC singabantu abangakwamukeliyo lokhu akushiloyo, ngoba ngumuntu esikwazi ukuthini ngasihlanganise uyasilisanisa. iZANU-PF itshoni ivula abantu be-MDC. Sikubonile umnyaka wonke lowo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhothini, So akula into engakhulunywa ngeBA unit yena ekwazi ukuthi yena akasibambana izinyama zibaba uyasahlukanisa.
Umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli sebandla leMDC njalo umela isigaba seWange Central edale lePhalamende.